Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba lamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usecwatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna ukumsusela amanqe.
Uthrethenwe ngokubulawa yibo abalandeli lapho. Laba abasuse bathisela umama Makhuphe endlini ungakhumbula eBhukela ngo-2018.
Umanyano weSadak izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokho kade kukhangelelwe ngabe CCC.
Why then you don't focus on kuloko final report yenu and then you just make the final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama-guidelines enu angazange alandele.
Abameli bamabandla eZimbabwe atshiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ebhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi oluzaphuma okwenzwe ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo.
Into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani, silwisane lezanu PFC ikhiphe embusweni sibe sesizakha umnotho welizwe lakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu usecwatshile esesabela impilo yakhe ngoba kuthiwa kulabantu abafuna umsusela amanqe. UChabangu ubikwa ebike lolu daba emapholiseni izolo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kulabalandeli bebandla le-CCC abazondileyo ngemva kokuba uChabangu exotshise amalunga edale lephalamende ele-senate kunye lamakhansila bonke abafika phose amachumi amathathu. Sixoxele isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni laye othi usethwele nzima ngabantu abamethuselayo enkundleni zokuxhumana ebulenjini.
Angeke kungihlukumeze kangako because ongaziyo lokade ngilandelela akukho umuntu angazi ngimkhulumele eZimbabwe. Njengoba komthwakazi wena kwesi inkulumo yami yakuqala eParliament ngakhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantu bemthakazi ngokuncithwa amathuba abantu bemadebheleleni. Ngikhuluma ngisingise eParliament la ngendlela omama abatreatwa ngakhona ngakukhuluma lokho ngiseParliament. Wangithethisa wangithethisa uminister ngabamela abantu bakithi ngingami lapho kulomntwana owa kodwa i-boyfriend lana nge-truck wambulala wamhlabuka kwathini kwathawa isitsotsi ngayiphakamela leyo nto leyo ngithe noma ngispecial ngafonela omunye osebenza khona lana umfowethu Ezra Chisa uthi akungilandelele leyana indaba ngayilandelela ngaze ngacela ngenye mini public statement kubongameli ukuthi hayi ngicela wenze something ngomntwana lo. Namhlanje ubaba uChabanga mayesele nkinga njengoba ngikhuluma nawe njengoba uChabanga okuhiding because uthreatenwe ngokubulawa yibo abalandeli lapho. Laba abasuse bathisela umama Makhuphe endlini ungakhumbula eBhukela ngo-2018. Kuthe sokunjalo kwaseza kimi wathi hey mfowethu nginenkinga la ngile issue le wangichazela indaba yakhe wangibonisa ukuthi nanka ama threats okubulawa nanku i-security ithenga injani ngigimela phana. Kanti njalo kakwazi phela ukuba lokhu ekhulume ngoba indaba zisenkantolo ngoba lokhu uzosetshenziswa against yena. Manje ngingubani mina ukuthi ngale ukuthi hayi mfowethu wathi ngiyikhulume ke indaba yakho injalo ma ngabe ilihlaya bazoyihleka bayiye kabantu kodwa mangabe ikukhona okukhona bazokulandela abantu. Ubaba uChabangu isono sakhe asifelayo yikuthi Dumisani uKansela Dumisani Nkomo umzukulu kaNyongolo umzukulu kaMdala wethu wathenjiswa ukuthi nguye ozoba ngudeputy mayor wakobulawayo. Lama residents association akobulawayo akuvumela khona okakujabulela watshiye kabakhukhu trust yakhe uthe esetshiyile kwakhutshwa abantu ukuthi abasuka ku-ofisi likamongameli uChamisa bafika bathi kuma-councillors asifuna kuzwa indaba yokuthi sizokhetha uDumisani noma ubani akomthe uzomkhetha kwazothathwa lo oseviziwe osuka emwenezi emaswingo kwafakwa yena kwathiwa uzoba ngudeputy mayor yiko lapha yonke le ndaba esuka khona so bese ngiyithula njani ke mina indaba enjalo ngoba ngiyayazi phela le ndaba ngihlala kobulawayo amakhansela zonke lawa ngiyawazi ngikubuzile konke lokho ngakuthola so hayi akungesabisi imsakazi ngiyababona bonke laba abaphokuba ngothathekile hambiselana umlayezo kukhaliphani mna ukhaliphani ngumntana wami kwathini kwathini malifuna ukumbulalela khona lokho hayi ngibulalana ngila ndaba abahambe beyokufale anginandaba lakho lokho mina
ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi umnumzana Jabangu uthi yena amalunga edalele ephalamende kumele bahambe bengayekela abazaxotshwa kuliqiniso yinto
liqiniso ukuthi abantu abakhethwayo ukuthi basebenze njengama councillors lalabo abakhethwayo ukuthi bebe ngabameli babantu edale eParliament kukhangelele ukuthi bayosebenza abantu babengakhethwanga ukuthi bahlale phansi bahole nje kungasetshenzwa abantu bethu bayadubeka amasuwethi ayaphuphuma emigwaqo akukhulunywa yonke nje into iyakholapsa elizwe akula sikhathi ke sokuthi abantu bapolitika abantu abavuke bayemsebenzini bazosithola isikhathi sokwenza ipolitiki akuzukwazi ukwenza ipolitiki kudubeka abantu ngapha especially local government because yiyo sivili eyiwe phambili ngokulokhuza ngokuthunyelwa lokhuzeni izidingo ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Singezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-CCC. Umanyano weSADC izolo wethule umbiko wawo okhetho lweZimbabwe okugcina ongalasinqumo sokuba kwenziwe ukhetho kakutsha njengalokhu kade kukhangelelwe ngabe CCC. Linhlanganiso ithi lanqa kwakulengxaki lapha lalaphaya ukhetho lwaqutsha ngokuthula. Ubuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Ngoba iSADC siyazi ukuthi at the end of the day ngabantu labana who look after ababhekanayo and make sure ukuthi ba-maintain ama status quo abo ngoba bayazi ukuthi kusasa kukibo and therefore they try bayaprotectana laba bantu akungimangalisi
sabona i-preliminary report yayingani ibukhali but i-final report isithundubele ungathini wena ngakhonokho
ngiyazi ukuthi ukhuluma nge-preliminary report eyoqala but ma ufunda leyo uyabona ukuthi bayamenshina ukuthi ama stakeholders akomplaina ngalokhu nalokhu nalokhu ya always izinto abazikhuluma kule report yokuqala yenza abantu bacabanga ukuthi akusho ukuthi final report izobe strong ikhuluma ngodaba lokuthi kumele kube le re-election but ma ungananzelela even isikhathi sikamgabe iSADC always at the end of the day i-report yayo izofoma ukuthi ya wena kule nto ezithize esibona ngathi zingafuna ukuthi zi-improve on but overall njengoba uyibona le final report ithi ama-elections were peaceful ebe free but hayi lapho nalapho kumele lilungise udaba olunje loluthize so lokhu kade kucatshangelwa abantu be-CCC ukuthi hhayi kuzoba iSADC izorekommenda ukuthi ukhetho lwenziwe kakutsha hhayi abakhohlwe ngakho lokho.
Ungasitshela ukuthi uthini wena ngendlela iyasetshenziswayo ukucubungula ukuthi kuze kuphume i-report yona le?
Ye ma ukhangela principles and guidelines governing democratic elections awesadik kusobala ende i-report yabo le iyakuveza lokho but ekugcineni ku-conclusion yayo ayisho ukuthi ukungalandeli lawo ma-principles lama-guidelines kunida ukuthi ukhetho lwenze wenziwe again. But mawa kangela ama guidelines akhona akhuluma ngendaba ze free and fair elections that are credible, that are peaceful, and the mouse see a deep bakhuluma ngendaba ze diaspora vote esingazange siyithole okubeni uma iZimbabwe is a signatory to a SADC kuwo lama guidelines ukuthi bazolandela lawo ma guidelines kodwa uthola ukuthi kule Patriot Act evimbela abantu ukuthi i-freedom of expression eyiyona iphathi into eqhakathekileyo futhi kakhulu kukhetho ukuthi abantu kumele babe free ukuthi bakampaigne babe free ukuthi bahlangane ukhangele izinto ezifana le media. For instance, ukuthi state-controlled media kufanele ukuthi ibe fair inikeze abantu bonke amaparty wonke same opportunities. Okay, lilama guidance, lilama principles yenu angazange alandelwe. Why then lingafocusi on kulokho kufinal report yenu and then you just make it final report yenu yenze ungathi ukhetho lohamba kahle kodwa lina likwazi ukuthi ama guidelines yenu angazange alandelwe.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseVirginia khona pha kwele Melika. Abameli bamabandla eZimbabwe yachiyeneyo kwele South Africa bathi kayikho into ezaqeda ingxabangxoza ebhekane leZimbabwe kathesi kwezombusazwe ngaphandle kuphela kokuthi kwenziwe ukhetho oluzaphuma lohulumende okhethwe nguZulu Mgceke kungelansolo. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume kungxoxompikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-African Diaspora Forum eJohannesburg kwele South Africa. Abameli bamabandla atshiyeneyo bathe kusobala ukuthi urhulumente weZANU-PF akazimiselanga ukuhlala phansi lezizalwane zeZimbabwe kulungisiwe uhlupho lwezombusazwe. Bathi okuthelela ulaka ikuqhubeka komkhuba wokuhlukunyezwa kwamalungu amabandla aphikisayo lokusetshenziswa komthetho amapolisa amasosha lephalamende ukugcwalisa izifiso zeZANU-PF. Umgcinhla lwebandla le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trustin Dlovu uthi osekusenziwa iZANU-PF ukugogodela amandla ombuso sokuyangisa.
Umhlolo owenzakala eZimbabwe nako ke uSpeaker of Parliament usethatha nje incwadi eyi-fraudulent letter, incwadi ebhalwe ngomuntu nje ongasilona ilunga lethu ebese uyithatha izinqumo ngaleyo ncwadi.
Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlupho zonke ezibhekane lelizwe okwakhathesi zadalwa iZANU-PF ngakho ngeke zilunge iZANU-PF ilokho
into efunakalayo eZimbabwe yokuthi sibambane sonke sizalwane zaseZimbabwe kungakhathelekile ukuthi ngumhlobo bani lokuthi uzalwa kuphi, silwisane leZANU-PF sikhiphe embusweni sibe sesizakha umnotho welizwe lakithi ukwenza ukuthi abantu bathole imisebenzi njalo abantu babe lenhlalakahle.
Ubemele intsha ebandla lezaphu kule ingxoxompikiswano umnumzana Lindani Nkomo uthi ukhetho olukhululekileyo yinto yakuqala efuneka eZimbabwe kodwa ukuze lwenzeke kufanele kuqalwe kulashwe ikomishini yezokhetho ekhona khathesi.
Indlela esizibona ezingasebenza ukuthi manje ubona njengoba isadathi likhiphile i-report yayo sinethemba ukuthi singahlala nayo singamabandla sonke sihlangene kube yibo mhlawumbe abafaka i-ZEC or ama-observers phambi kokuba yaseyokhethweni mhlawumbe ushintsho lungaba khona.
Umnumzana Anadi Arnold Sululu obemele ibandla elitsha elisanda kubunjwa ele e-movement uthi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zekele ubugwala zisukume sebenzele inkululeko yazo hathi ukufuna ukwenzelwa zinkokheli.
Abantu bafanele bephume thina even ama-small parties siqalisele ukutshengisela i-government ukuthi siyakhala. Hlobuningi bethu inkinga esiyibonayo okwamanje ukuthi thina eZimbabweans siyasaba. There's so much fear.
Omela ibandla leZANU-PF yena ubengekho kule ingxoxompikiswano lobanje ubenxusiwe kodwa kumkhokhelo walelibandla njalo engumongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa usekubeke wacaca ukuthi labo abacabanga ukuthi kuza kuba lolunye ukhetho kumbe uhulumende womanyano kabakhohlwe baphinde ngoba lokhu ngeke kwafa kwenzeka. Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ebeqoqe ingxoxompikiswano le ithi le yinto ezahlala isenzakala kuze kutholakale isombululo sohlupho lweZimbabwe. Imele 27 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi luthi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna lamuhla kusukela emini. Lolu gatsha luthi uZulu kumele abone ukuba uba endaweni ecatshileyo ngoba leli zulu lilomoya lombane. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa eHarare abophe uPersuad Kaseke obentshontsha ama-number plate emota zamahofisi kamongameli ewafaka emoteni ezintshontshwe phandle kwelizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu ngekumbono eliyithumele ngeWhatsApp.
Balibonani kuStudio 7 linjani basakazi bonke bakaStudio 7 labalaleli bonke bakaStudio 7 shuwa kathi usengezo ngakuthi esisizwa lapha khona uthini ngento asenzele yona ephathini yena ngakuthi ade angasafuni triple safe andachedele emuva andikakhanya ukuthi uthengiwe yizana ngoba usengezo ngenketo elindebele sathiwa umbhuqazwe egugrawundi safa kangaka ngekugrawundi kodwa yena isapoti izana ngoba nxa ikhipha amalunga amangaka ephalamende futhi kusebenzeka iphathi izana ingabi labantu ebachallenjayo ephalamende kube izana ede ngizelaye kodwa kabe lenhloni into esingibele abe lenhloni yomntana nentombazana so isifundisa ukuthaba ngaso sakhe hambona isihluke singakazenzileni kanye uthandisa seze wababoycote eParliament ukuthi izani zenzela umathanda mina kula ngindlela yathi ngenza ngakhona akuya ngindlela uthaba ngakazama ukuzicontrol into ayenzileyo imbi kakhulu. Siyabonga
ee sanibonani sanibonani kustudio 7 njani kodwa hayi sile sisaphila kukhoneni la eSouth Africa ngihlala ethembisa heyi sayangeka sayangeka yazi kunomfowethu lo wathi uKhaliphani Phukeni hey ngimthembelele uma ekhuluma nje ngizwa sengathi indoda epolite ekhuluma iqiniso but namhlanje ngimbonile ukuthi hayi Phukeni asomuntu oneqiniso kanti waye bengazama okwabo behlukane nento esifana nalezo waye wazi wazi yangisa uPhukeni hhayi uziyangisile straight yazi bengingacabangi mina ngisumlandeli wezepolitiki kodwa-ke iStudio 7 ngiyayilandela kakhulu kodwa-kayo uPhukeni sonke isikhathi nje uma ekhuluma bengimlandela kakhulu futhi into ekhulumayo ngiyizwa iliqiniso kimi kodwa kwamanje hayi ungiprove wrong futhi le audio lena niyifunde niyifunde lapho yazi ungiprove wrong uKhaliphani Phukeni wrong bengimthanda kakhulu ujaha lowo ngizitshela ukuthi ngelila kuzabe khona ngoba mina bengigcine yena ahamba nabomonzora wahlukana nomonzora wahamba nomamkhuphe umamkhuphe washiya wathi uyasesiya ku-CCC ngemva kwalokho azange ngiphinde ngimuzwa khuluma ngokuthi kuliphi iqembu manje sevuka ngalokho hayi uKhaliphani Phukeni naye waziyangisa yo
Studio 7 siyabonga indlela esethulela zona izindaba. Ngizokhuluma ngendaba kaChabango uChabango yendoda lesibindi kambe phezu kokudubeka kwabantu bezimbabwe kangaka kungena nje abantu bagcwele umhlaba wonke bezama indlela zokuziphilisa baphuma abantu bazama indlela zokuthi mhlawumbe bangaphila ngcono abasezimbabwe lapha babamba nzima kangaka sithole uChamisa ukuthi azame ukusikhulula kuleso simo sobunzima uChabango uyazibisela edakeni uChabango ulwisana lama-citizens ulwa lamazimbabwe wonke ejikelele wonke ongaphandle kwelizwe uChabango njengokuthi uyamzonda ulwalaye kusemubi ngendlela edlulezana awulesibindi lomdala lo ulesibindi uChabango angazi ukuthi uphiwe malini leyo yemphambanisa ikhanda ngale ndlela ngiyamesaba kodwa okusalayo akukho kungaphiliyo akukho kungaphiliyo langathize nje lizomtshonela ngoba kunoma kuyingabe kuyona imali leyo kodwa ukuthi uzihlukumeza imphefumulo emnengangaka ngenxa yemali layelowo mdenda angamanamukele nje ukuthi ngoba ubani uthe sokuyikhona kuvele kungumthetho wangakhona lo umthetho wezimbabwe upholile kodwa kusalayo akukho kungaphiliyo akukho kungadluliyo langathize solesikhuluma ngesokuyistori ngiyabonga
sabingelela abalaleli nabasakazi bethu sibonga umsebenzi omkhulu kangake enisethulelayo yazi indaba kalo ubaba okuthiwa nguthabango bevele ngumama ngathi ngoba kwenza wakha kushengisithwa ngomuntu oyindoda kushengisithwa ngomuntu ongumfazi hhayi kahlukumezi i-TPC uthabango uhlukumeza abantu abavotileyo ngoba i-TPC kuze kungene amakhansila khona ngale lama-MP ade kuyukuthi kuvote abantu uthabango ngahlukumezi i-TPC uhlukumeza uzulu obantu bezimbabwe akakazama ukuzinika amakhwapha njengomuntu omdala nxa kuyukuthi ade sebonane ukuthi ku-TPC kakusahambi ngendlela yena afuna ngakhona kanti kabona lapha e-South Africa ukuthi abantu benzani i-South Africa nxa umuntu esebothi iphathi le ayisayenzi ngendlela afuna ngakhona iyafomu yakhe iphathi eceleni abamthandayo bemlandeli wehlulwe yini yena ukuthi avule yakhe iphathi bemlandeli abamthandayo eshiya abantu bezihlalele ku-TPC sesikhathele phina ngangothabango lo labo bona babanye abanye bakhe bona bokuthiwa ngophugeni sikhathele ngakho thina sisebenza nzima silela sigxuthi lapha njengabomvundla ngenxa yokuthi asikhwele izweni lakithi futhi mhlawumbe kuzolunga ekhaya bona khona besenza kusuka waste bethatha izimali bezifake ezikhwameni zabo hhayi kuyayangisa lokho elikwenzayo manje kuyayangisa lihlukumeza uzulu wezimbabwe alihlukumeza i-TPC sesekufuzeke yazi ukuthi lihlukumeza uzulu alihlukumeza i-TPC ake lifunde manje ale mali oyithiwe wena le asezi ukulahla uze kufa iza kuphelela phakathi laphakathi kwesikhathi uyidla wedwa futhi abantu bakho uyabancitsha ayinto kuyayiyangisa shef
sabona sabona studio 7 sabona mbulise bonke abasakazi linjani basakazi abahle kanti kwenziwa yini ukuthi abantu basesintwini bahlale bengazi into abayidingayo empilweni ngoba uma sibona lowo baba lo obhidliza i-CCC angazi olowo baba ngabe le moli oyifemili yakhe angazi kodwa-ke uma engubaba impilo le moli angazi ukuthi yona imoli yakhe ithini uma elefemili abantwana ingane yini umfazi angazi ukuthi bona bathini ngale nto eyenziwa ngulowo baba akalwi le-CCC kodwa ulwa lelizwe nje lonke ngoba leli gama elithi i-CCC represente abantu abaphikisana lentando yezanuphiwe so yena ngezinye indlela ophikisana lentando yabantu hayi abantu bayaxaka abantu bakithi baxaka kakhulu kakhulu baxaka kakhulu angazi ukuthi yini le nkulu ayitholayo lo baba nongokubhidliza le i-TPC angazi ukuthi yini impela ayitholayo angazi ukuthi ufuna ukuprovani kahle kahle
salibonani 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 kustudio 7 labalaleli bonke lo okhulumayo ngudalubuhle ndlovu cela nje ifunde phela nezethu iy'ncwadi namazwi ethu ezwakale ngoba eyi into eyenzakala ekhaya mani ngizivunguvungu mani umdenda uqhamukaphi uyabona umdenda labothabango ngabantu bokuthengwa bonke labo abantu abathengweyo bonke labo ukuthi bezodisturb ama-opposition party ngoba balandela izanuphiwe kufuna kube yi-one estate party ezimbabwe so cela ukuthi beyeke into le abayenzayo ngoba zwisa abantu bakithi ubuhlungu umthakaza ngeke ukuthola ukukhululeka ngalaba abantu abadala igugurawundi bona lokho bebasapota besiya phambili besithi izimali zabo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela balaleli lingathuki baningi abantu abasibhalela incwadi besithumela ke lama audio lapha bengani bathethisa bayathuka hayi siyacela lingani liyabeka phansi lingathuki okulande udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika
Mhlaka 8 kumfumfu kuyona le inyanga, iqembu leHamas lihlasele abahlali beIsrael nxazonke liseGaza Strip sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane abagoqela izizalwane zeMelika ezilichumilane. Ilizwe leMelika liyakusola ukuhlaselwa kweIsrael liqembu lamalucacha eleHamas. Ukutsho umongameli Joe Biden ekhuluma kuhlelo oluthiwa Meet the Press kumabonakude we-NBC Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthe okwenziwe yiHamas yikuhlaselwa okukhulu okungakaze kubonakale elizweni leIsrael selokhe kwaba lempi yeYom Kippur ngomnyaka ka-1973 lanxa kulomahluko. UMnumzana Blinken uqhubeke wathi amalwe cacha la abeqophe abantu makhaza abe-Israel kudutshulwa abantu ezitaladini emadolobheni emizini yabo bedudulela abantwana abesifazana labesilisa emngceleni weGaza. Kuthunjwe owasinda ekubulaweni kwabantu ngesikhathi seHolocaust osehamba ngoncedo lwesitulo sewheelchair abesifazana labantwana. Isiphathamandla sezomvikela eMelika sithe iHamas idale isihluku ebantwini beIsrael esifana laleso esenziwa yiISIS. Kutshiswe izindlu, abasakhulayo babulawa emcimbini womculo. Uthe ugatsha lwezomvikela lusebenza ngesiphangiphangi ukuthi luphathise ngokudingakalayo e-Israel. Umabhalane obona ngezomvikela, uMnumzana Lloyd Austin, uthe iqembu le-USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group lihamba ngomkhumbi lilubhekise e-Israel. Ekhuluma ngokuthi ele-Iran lingabe liphathekile yini ekuhlaselweni kwe-Israeli Hamas, uMnumzana Blinken uthe asinalutho olukhomba ukuthi i-Iran ibiyingxenye yalokhu, kodwa siza kuhlolisisa njalo sizahluza impumela yokudingisisa kwethu. Uqhubeke wathi, kodwa siyakwazi ukuthi i-Iran ilobudlelwano le-Hamas lokusekelana thile. Lokhu yikho okwabangela ukuthi sisebenze nzima ukwenqabela lelo lizwe ngenhlelo ezigoqela ukwethulela izijeziso abe-Iran abangamakhulu amane lamankampani edlula inani elifanayo ngenxa yezizathu ezifana lokuxhasa i-Hamas. Ilizwe leMelika lizimisele ukunikeza lonke uncedo kuhulumende labantu be-Israel, kutsho uMongameli Biden. Akula sizathu sokuvumela uchuku lwamalecacha. Ele-Israel lilelungelo lokuzivikela kunye labantu balo. EleMelika ligxwayisa abalenzondo e-Israel abafuna ukungena ngenxeba kulolu daba ukuthi bengalokothi bekwenze lokhu. Usekelo lweMelika kwele-Israel luqinisaka njengedwala njalo alunyikinyeki, kugqiba uMongameli Biden.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
amakiti lenja sebexolelene kathi kungani singaxolelani kubuza umuyi uLucky Dube esigubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela umnumzana Singezo Chabangu ulandula ukuthi nguye use ngiyaphinda njalo umnumzana Singezo Chabangu usecatshile ngoba esesabela impilo yakhe. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngilifisela impela sonto elijukela. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni kodwa silazo ngo 7:30 nsuku zonke.